soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ujonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kubeka ngenhlelo zakhe zokukhulumisana lozulu wemaphandleni. Kambe lokhu yikho osekulalisa ibandla lezanu PF phandle kwengubo na.
Kodwa abantu bangafundiswa ngendlela efaneleyo, bazayithatha inhlanyelo, bazayithatha fertilizer, bazayithatha cooking oil lerayisi, kodwa bangayivoteli izanu PF ngoba besazi ukuthi yedilizilizwe.
Indodakazi kamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wele South Africa ithi umongameli Cyril Ramaphosa kaxotshwe ebandleni kulandela ukunganzi kuhle webandla leli kukhetho olusanda kwedlula.
Ngakho asibone ukuthi lokho kwenzakale kumanisipala kungaba yikhona okuba inkomba ukuthi kuzokwenzakalani kukhetho lwezo.
Imuli yeGwanda isele ingaselandlu ngemva kokulumatha komlilo kade bezama ukuthisa ngawo inyoka ebingene endlini.
Ishe yaphela ukuthi le mbheda lakho konke baselebele izigqokozwane ezabagqoke kuphela.
Sinengxoxo losandakhethwa ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Isisakhiwa iye phezulu, inabe iqine, izaphu ngeyenu ngeyabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngenhlelo zakhe zokukhulumisana lozulu wemaphandleni namuhla. Konke lapho ayakhona uChamisa ubikwa ezama ukuvinjwa ngabasekeli bebandla lezanu PF ngoba esamukelwa ngabantu abaningi kakhulu. Namuhla ubesegurube eMbire leMvuri lapho abikwa ehlangabezwe izakhamizi eziningi kakhulu. Ukuhlaziya uhlelo lukaChamisa sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube. Saqala ukumbuza ukuthi uhlelo lukaChamisa lolu lulakho na ukudala umehluko kukhetho oluzayo.
Abantu abaningi abavotayo bahlala emakhaya. Ilizwe leZimbabwe is still very much a rural country. Yebo kambe abantu bahlala edolobheni nasemakhaya kodwa basemakhaya basesebaningi kakhulu. Njalo nxa ukhangela eminyakeni edlulileyo kulapho kugxile khona iZANU PF kulapho ewina ngakhona. Ngakho ke any serious opposition party, party nje ezinikeleyo ukuthi ithathe umbuso iza kusukumela ukuya emakhaya. Ngakho ke lokho kwenziwa ngumnumzana uChamisa yikho kufanele kwenziwe yiwo wonke ama political parties. Kungachiyelwa indawo iZANU PF, kumele kuyo yonke indawo isikwizwe ivinjezelwe noma kusemakhaya noma kusedolobheni. Kuso sonke lesi sikhathi bithole ithuba lokuzihlalela emakhaya yenze ekuthandayo, ithembe ukuthi abe ama opposition parties aphelele emadolobheni. Ngakho ke ukuya emakhaya kuyinto ehlakaniphileyo kakhulu abangafanelanga bayiyekele noma sekuthe.
Indlela akhankasa ngayo umnumzana Chamisa ngasiqathanisa laleyo esetshenziswa libandla leZanu PF emaphandleni eyokuthenga inhlanyelo lokunye okunjalo, ubona ngani ingasebenza yini imizamo kaChamisa?
Yebo kambe abantu bangabe bephiwe inhlanyelo lezinto zonke leziyana ezingezikahulumende kodwa baziphiwe sezingezezanu PF, kodwa kakutsho ukuthi abantu kabacabange ukuba i-opposition ingaya kakhulu emakhaya ifundise abantu ukuthi yebo kambe inhlanyelo ungayithatha uyeyisebenzisa, uthathe i-fertilizer uyeyisebenzisa, kodwa ngosuku lokuvota uvotele inguquko eyaphambili. Ngokuba umuntu kaphili nje kuphela ngokulima lokhu lalokhuyana, uphila ngokuthi izwe libuswe ngendlela efanele leyo kuhlonishwa umthetho kuhlonishwa iconstitution kuhlonishwa amalungelo abantu ukuze ilizwe leli livuke libe le investment evela ngaphandle ngeke kwenzeke lokho izani sesihlalweni ingabapha abantu inhlanyelo ibathenge ngalokho lalokhiyana kodwa abantu bangafundiswa ngendlela efaneleyo bazayithatha inhlanyelo bazayithatha fertilizer bazayithatha cooking oil le rice kodwa bangayivoteli izani
umnumzana efihlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekwabulawayo kunjalo nje owake waba ngumkhokheli wohlangothi lwabasha kubandla lezanu PF umnumzana Godfrey Tsenengamu usekumbe ibandla lakhe lezombusazwe elithiwa Front for Economic Emancipation in Zimbabwe kumbe FEES ngamafitshane uTsenengamu wethule ibandla lakhe emkhosini oyenzelwe eHarare namuhla ekuseni. Indodakazi kamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli wele South Africa ithi umongameli Cyril Ramaphosa kaxotshwe ebandleni kulandela ukungayenzi kuhle kwebandla leli kukhetho olusanda kwedlula. Impumela yokhetho olwenziweyo kuyona le iviki itshengise ukwehla okukhulu kosekelo lwebandla le-ANC. Ibandla elitsha elikhokhelwa ngowake waba ngumeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba ele-Action SA lenze kuhle ikakhulu eJohannesburg laseTshwane. Amabandla aphikisayo athi ele-DA lele-EFF awenzanga kuhle njengalokho awukwenza ukhetho olwedluleyo. Eloba enkundleni yokuxhumana iTwitter unkosikazi Dudu Zuma Sambudla uthe uRamaphosa engaqhubeka ekhokhela ibandla le-ANC lizaqhubeka lisiba lodubo kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Vusi Moses Banda njalo okhokhela inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum.
Ukhetho loluhambe ngendlela oluhambe ngayo ngoba vele abantu siyazi ukuthi kususela ngo-2016 selwaluhambe njengendlela ekhomba ukuthi abantu abanelisekile ngendlela ukhongolose aphethe ngayo ezombusazwe lapha eSouth Africa. Kungakho abantu bengazange beze ngobuningi futhi babo ukuthi bazovota ngoba bebona ukuthi ukuvota kakusizi lutho kakuguquli lutho ngoba siyabona ukuthi iDA lapha ekade iphethe khona eTshwane kanye ne-EFF abazange benze into ezingcono kanti nemanye omunicipal baphethwe ngamaqembu aphikisayo bagcine befakwa ngaphansi kombuso wongqongqosho wezamadolobha ngoba kukhanya bekunokukhwabanisa okuningi kakhulu. Lokhu kwenza ukuthi abantu babe madolonzima.
Ukuthi impumela yona le ingaba itshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olukudinga umongameli lungahamba ngendlela okuhambe ngayo ukhetho lona lolo olusanda kwedlula.
Khona lokhu ngempela kuyakhomba ukuthi ukhetho solungaqhubeka futhi njalo luhambe ngalendlela ngesigabeni esizayo kanti aluhambanga khona nangendlela kahlehle besicabanga ukuthi luzohamba ngayo ngoba abantu babanemeneze kodwa kukhombe khona ukuthi hayi ukhongolose nakhona abantu bengajabulanga kodwa usaqhubekela phambili kwezokhetho njalo kusobala ukuthi nakulolu khetho oluzayo asibone ukuthi kukhona sokungabuye kuguqule ukuthi ukhongolose aphumelele ikakhulukazi okuzoyenza ukuthi asale manani azomvumela ukuthi abe nguye foba nomongameli kuzwe lase South Africa ngoba masibheke izibalo zisaseziningi njalo abantu anabo kodwa ke singasho phela ngoba nakho into yenzakala kukhetho lokwamasipala ngelokuthi abantu basuke bekhetha abantu abahlala nabo ababaziyo abababona ezigabeni zabo kuyikhona okwenza umahluko okungafani nokwenzakala masokusenziwa ukhetho lwezwe lonke jikelele lapho abantu bekhetha iqembu elibusayo kanye nomongameli bengakhethi ngokuthi lo muntu sihlala naye sikhuluma naye ngoba amalungu eParliament kawahlali iSouth Africa kayisebenzi ngalokho esikubiza ngeconstituency ukuthi ihamba ngezigaba ngezigaba kodwa ikhetha amalungu eParliament kusiya ngokuthi akuliphi iqembu lezombutha lezombusazwe njalo liholwa ngubani. Ngakho asibone ukuthi lokho kwenzakale kumunicipala kungaba yikhona okuba inkomba ukuthi kuzokwenzakalani kukhetho lwezwe lonke jikelele.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngocubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kobodi oyisakhamuzi semawani 2 eGwanda isele isegcekeni ngemva kokuthelwa yindlu bezama ukuchisa inyoka umhlwazi obungene endlini. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Lokhu kubikwa kwenzakale ngemva kokuba kungene inyoka endlini kamnumzana Kobodi okhwazeke emehlweni. Wasexwayisa abantwana ukuthi bathise ithala emota ukuze iphume endlini linyoka ngesikhathi umkakhe ngekho. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla ithala leli lilumathise iwardrobe, umlilo wahle wavutha indlu yonke. Nangu uKhansila Ndlovu esilandisela ngokwenzakeleyo.
Utesele ubaba elokungabantwana okuncane kwama 11 years kwathi umhlwazi ungena endlini laphana ongabantwana kwase ugijima laphana kutshela ukhulu khulu umhlwazi njengomuntu ongaboniyo ukuthi hayi bantu abanjoba lisehlile ukuthi liwukhiphe ngempahla lezi kungangcono lithathe ithaya lichise libeke eceleni ukwenzela ukuthi ingezwa kunuka izaphuma ibaleke umama njengoba engekho bezamenyezwa. Ongabantwana wathatha ithaya leliyana kwafaka duze lewardrobe kwathi walayita ishe yaphela ukuthi le mbheda lakho konke selebele zigqokozwalezo abagqoke kuphela.
Okwamandla limulisele egcekeni vele kudinga usizo lomphakathi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda nguAlbert Ncube.
Idola leMelika elithengiswa ngesilinganiso esiphansi nxa kuqathaniswa lesomkambo wensitha libikwa lilokhu litholakala nzima, abanye belala phandle kwendawo lapha okuthengiselwa khona imali le ukuze bayifinyelele. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Yebo mfaka kagande, ngingabona kule mzila kukhanya ngani kuthiwa imali yangikhona ilutshwana, ngoba ngibone kulo mzila lapha engisebenzela khona eduze lapha abantu behlezi phandle nabantwana sebekhala. Ikhanya ngani kuthiwa imali enlutshwana, kumbe iyaphela sazi, kodwa ngibone kulo dwende sila abantu ade befonele leyo mali. Baboneke izolo namhlanje emini.
Bona bakhona yini abayithengayo imali le emabhanga ngesilinganiso esiphansi bese beyithengisa esitaladeni, bakhona yini esekile labezo?
Akula anti yazi ukuthi abantu akula muntu ongabuya thikini imali le ngiyithenge ebhenki ngayayithengisa, kodwa kungenzakala ukuthi kwenzakale khonapho njengoba imali ekwamanye amazwe vele isilela kumuntu engenzakala sibili. Emabhanga kuloyo kubonakala indwendwe vele kazipheli. Ngibona uhulumende zibise ehlulekile ukuthi alungise indaba yokusulakala kwemali amabhanga lapha. Hayi, indwendwe hlala zikhona nsuku zonke, abantu bavukela vele ekuseni kubona imizili ishaya khonale, okutshengisela ukuthi hayi imali lokhu iseyisahlupha emabhanga sibili eqinisweni.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe,
izakhamizi zemaphandleni zithi imbadalo yezimota ezithwala inhlanyelo yohlelo lukagantshompo iphezulu kakhulu, osekudale ukuthi behluleke ukuthola inhlanyelo. Phansi kohlelo lolu uhulumende upha abalimi inhlanyelo kungelambadalo, kodwa abalemota zokuthwala inhlanyelo bafuna imbadalo ngedola leMelika, osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lingafinyeleli lolu hlelo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Izakhamizi esixoxelazo zithi kumele zibhadale ikhulu lamarand 100 rands osekudala ukuthi iningi leqiwe yilolu hlelo. Unkosikazi Nonhlala Mlotsha osuke eMashumbe eMatobo South uthi kuyabadanisa ukuthi sebephinda bebhadaliswa inhlanyelo le esuka kuhulumende kungelambhadalo, osekufana lokuthi sithengiswa le nhlanyelo.
Kuyindaba ezingasiphathi kuhle ukuthi kuthiwa sesiyathengiselwa inhlanyelo. ye command agriculture yalokho abakubiza bathi umgatshopo okuze sobuhlunga kakhulu ukuthi isivuno thina kitha sibe sikhulu so awukwazi ukuba lesivuno sakho uphindwe lalokho okuthengisayo kusiphatha kabi kakhulu nxa kumele sithenge inhlanyelo eka hulumende
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi kwa 13 Nekwanda South uthi imbadalo yezimoto engaphezu kwamandla abo.
Nxa kuyathiwa inhlanyelo kamfuvutsa lo intwasa babuye lama 112 kambe khonapho ekhaya ule 112 rand ngubani bayafisa yini ukuthi banike abantu kumbeni lokuphezu kwamandla abantu lokuphetha ukuthi vele abantu sokumele bazihlanyelele eziphaleni lokho okuningi lokho ukuthi kuthiwa bayethatha abaningi bazayiswela ngoba ekhaya ukuze uthole irandi ezima yabusebenze kakhulu
uNkosikazi Juliet Ntuane umqondisi wenhlanganiso elela amalungelo abomama lamantombazana eHorders uthi kuyadingeka ukuthi inhlanelo ifike kuzakhamizi kungelambadalo
abantu bebekhalisa 150 rand which is $10 yokuthwala le inhlanelo becela ukuthi no uhulumende kakulethe kube yimahara kungaba imota zamasosha ngoba imota zamapolisa kungakho ke ukuthi babhadaliswe kungaba yikubahlukumeza nxa ngikhuluma ngabantu abajeni ugatshompo ngabantu iningi labo abangela lutho
ukhansila ka-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi lezakhamizi lehluleka ukubhadalela lenhlanyelo ngoba lingelayo imali
kuthiwa kufuneka 120 rands ngomlimi yokuthwala inhlanyelo bakhale kakhulu abantu okokuthi bathi bona ababona ukuthi bazayenelisa kodwa baze baphetha sebesithi bafuna ukukhetha esinye isakhamuzi sizokhuluma lama-transporters ukuthi ha leyo mali inzima kukanti-ke kanti sasivele sike sezwa uhulumende kuyikuthi uthi uzaphathisa abantu bebebambelo nalelo bejabule kakhulu abantu kodwa sebelokudana okukhulu lamhla abanye ngizwe sebesithi ha lokho sakuzakwenza uthi uhlelo luseqe
kasenelisanga uxoxisana labezimota ngimele umsakazo westudio 7 ngisemajawondeni eGwanda
okwamanje ke ngidedele emuva ngelithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalambulela kwesiphathelane labesifazana nilami uSithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosazana Ntokozo Malaba Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye Restoration of Human Rights in Zimbabwe egcwele eBizithani
Minister ye Restoration of Human Rights Zimbabwe imele ukuhlonitshwa lokunanzelelwa kwamalungelo kazulu waseZimbabwe. Mina ngajoyina inhlanganiso leyi ukulwela umphakathi ngokuhlukunyezwa nguhulumende webandla leZANU-PF for 41 years usukela iZimbabwe ithola i-independence. EZimbabwe akula freedom of expression, akula rule of law. Ophikisana lohulumende uyahlukunyezwa, uyashaywa, abanye bayabotshwa kade njalo, abanye bayacasha. Yikho ke thina njengelungelo lama-human rights siyetshengisa eGlasgow ku-climate change summit. Injongo yethu bekuyikukhankasa sisazisa umhlaba wonke ukuthi u-ED bekungafanelanga ahlanganele lo mhlangano weze-climate change ngendaba ze-corruption le-violation of human rights. Let alone uze lo mhlambi wabakhathi abayi-100 khonapho kusetshenziswa imali zama-taxpayers ebezingasetshenziswa ukulungisa ili phakathi kwama-policies abawenzileyo okuregulator ama-industries towards ukulandela ezomhlaba lokuhlonipha ezomkhathi lokulungisa ama-agricultural communities emakhaya akula okutshintshileyo okuyangaphi khathesi ama-industries they are dead o-Dunlop o-Derryport labo-national blankets sekwafa kulama-issues e-deforestation izihlahla ziyaqunywa yonke indawo akula running water abantu bagebha imigodi ijikelele emadolobheni lasemaphandleni and kulama issues emining uhulumende uletha amachina okungekho emthethweni kungavunyelanwanga lezakhamizi njalo labo bayagebha without care mahlayana nje and they don't even rehabilitate umhlaba bachiya amagodi everywhere inkomo ziyawela lo mhlabathi uyawela emadamu okuyikho okukhoza ukuthi amadamu agcwale masinya la
yakho kukhoza ama problems amagebe njalo kulamanye ama issues e refuse and collection ama big companies lawo they are having to dump izibu emadam ukhoza i water pollution okunye uhulumende uletha izitimela zakudala njalo akula ngitsho le plant yokulungisa izimoto eZimbabwe okungakungothi abantu bathenga izimoto ezindala emazweni konke lokho kubangela ama gas emissions a affecta i climate change sizwile i speech esinikwe ngumongameli Mnangagwa esithi ama vulnerable countries have contributed the least of the atmospheric carbon and they must be capacitated to mitigate i climate change uthi njalo iZimbabwe is committed to mitigate i 40% yama emissions with reduction target yabo by 2030 and okunye uthe ama climate change challenges le COVID 19 uyikho okuhluphekisa abantu baseZimbabwe and yet we know ukuthi i corruption le looting yiyo i major issue ekhona eZimbabwe i government inika ama contracts kubangane babo
kodwa libona ingani ukutshengisela elikwenzileyo ukuzwakele yini njalo kungaletha ingoqo
athena sithi umkhankaso wethu uzwakele kakhulu ama voices ethu they were heard ngoba sibonile labentathele izindaba babhale kakhulu ngokumemezela kwethu njalo umongameli Mnangagwa akasafinyelelanga ukuyafika ku event lapho kade kumele abe yi special guest
libone ngani uhlupho oluse Zimbabwe lungalungiswa njani njengoba sibona uhulumende esithi kulenhlelo eziningi zokuthuthukisa impilo yabantu ayisikho ukuthi uyehluleka
kumele ayekele ukuthathela abantu ingqondo zokucabanga esikuthi yi brainwashing njengokuthi khathesi uhlangabezwe zinkulungwane zabantu e-airport abantu beyekeliswa ukusebenza besuswa emisebenzini yikungahloniphi abantu kumele kube lo mthetho olandelwayo owe-rule of law njalo kumele kube lama-social and political reforms abantu bonke lamaqembu onke jikelele avunyelwe ukufaka imibono yabo njalo besuse indaba zokujontsha behloniphe izimali zabantu besebenze lapho ezifanele khona
Lowo nkosazana Ntokozo Malaba Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye Restoration of Human Rights in Zimbabwe esixoxelaye eseBrithani asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo osanda kethwa ukuba ngumongameli webandla lezaphu
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ngiyakubingelela kande mbingelele labalaleli bakho beStudio 7 ngibonge ukunxuswa lapha kuStudio 7 ukuthi ke sizoxoxisana labantu beZimbabwe ibandla lezaphu iZimbabwe African People's Union siyakwazi ukuthi libandla eladalwa ngo-1961 lidalelwa ukubanga ezombangazwe libangisana labamhlophe ababecindezela abantu beZimbabwe yikho ke yilo ibandla phosela kuqala ngelo ukuthi lihlakaniphisa abantu ukuthi abantu belwele amalungelo abo lalikhule lingakhethi umuntu elizweni lingakhethi imhlobo lingakhethi imbala womuntu kodwa lilelwa ilungelo labantu bonke jikelele yikho lapho esifuna ukulibisela khona ibandla lezaphu ukuthi selanyomuka ezanwini kule umtshado esasikiwe ezanwini sesizimele sodwa kathesi sifuna ukuthi likhule ibandla libe njengayizolo phose liphinde lidlule obekuyilo khona izolo libe libandla elikhulu kwedlula amabandla onke alapha elizweni leli ngoba yilo umdali wesiziba yilo umqali wesiziba yikho ukuthiwa ngesikhiwa yi-mother party babhazuka labo ababhazukayo bahlamukela izaphu yabantu bayaphoma okwabo kodwa inhlanganiso yakuqala kwakuyizaphu ngitshole kulokhu ukuthi kuza kuba lula ke kathesi ukuthi abantu nxa sebebizelwa ekhaya bebuye lula wonke umuntu ebuyele ekhaya lakhe elezaphu manje
lingaba lenhlelo na ezokuthi lizasebenzelana lamanye amabandla aphikisayo.
Izaphu okwakhathesi njengoba nangichilo siyakha khathesi ukuthi ibe liqembu eliqinileyo elizimele lodwa. Kodwa ke akutsho ukuthi inhlanganiso lamaqembu wonke alapha eZimbabwe particularly kwelamaNdebele asisoke sikhulumisane sixoxisane. Abalombono ofana lowethu sizasebenzelana, abalombono we-devolution of power amandla ezigabeni njengoba nangisitsho nje as an example kulabantu abanjalo ezinhlanganisweni ezilapha kwelamaNdebele ezinhlanganisweni ezikhona eZimbabwe kuzabe kukhulunyiswana. Kodwa ke akula mchado esiwujahileyo kambe sesingene imichado eminingi, singene ku-unita code, singene ku-alliance lamanye imichado ethile kodwa leyo mchado ayisiphathanga kuhle kambe sifuna ukwakha ibandla elizimele lodwa laphana eliza kuma liqine lithi nko lizawubona umhlaba wonke uzawubona umehluko ukuthi izaphu ikhula kanjani ngoba abantu bayazimisele daily bayachaya amafoni bayenza njani njani labe sihamba khona siyamiswa yikho ke hayi izaphu izazimela okwakhathesi ime ukuthi noma sinxa sesithi sikhuma labanye amanye amadoda labanye labo mama sikhulume silamandla kanti akuncedi ukuthi sibe siyakhuluma labanye abantu singalamandla.
Liyavumelana yini lenhlanga aniso zokhetho iZEC ukuthi iqhubeke iyiyo ephatha ukhetho lweZimbabwe?
Umbuso lo uvele waqala kube ukuqaleni siqala ngo-1980 babekezela abantu benkosi abantwana beZimbabwe abathanda ukuthula, babekezela abantu babulawa bagongodwa, kwabekezelwa kwancengwa iunity kwathini thini ama election arigwa. Kodwa ke hayi bakhathele abantu inkani leyo ungazuye ngapi akulanda usemtare use Plumtree use Baybridge use Chipinge abantu bahlaba umkhosi lakhe izaphu ngokubonisana akulambono omncane kulomunye. Ngiyabonga maZimbabwe amahle.
Lo ke bekungumnumzana sibangilizwe Nkomo osanda khethwa ukuba umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba umculi njalo engumahlekisa uMadlela Sikhobokhobo labanye bakhe bayethule ingoma entsha ethi Dlala Sikhosi becula ngoSikhosana Buhlungu laye ongumhlabeleli. USikhosana uMadlela loMartin Sibanda baphakathi kokuqhunisela abantu beSouth Africa umculo wabo emagigini njalo kusasa bakhangelelwe ukuba sengadini eThembisa lapho abazaxhaswa ngabanye abaculi abalodumo kulelo lizwe. UMadlela utshele iStudio 7 ukuthi kusobala ukuthi abantu abaningi bathakazelela ukubona uSikhosana okwakuqala.
Abantu bakithi baphuma baphelela e-Hilbro Theatre. Baphinda bajabula kakhulu ukuthi babone umdala uSikhosana for the very first time. So hayi, yonke into yahamba kahle. Siyabonga, sizibonga nje, sizibonga kakhulu. Sibhizi manje siyaprepare ngoba siyaqhubeka i-tour yokucelebrate i-birthday kamdala uMartin ngeSunday sisethembisa engadini. Abantu bebephume ukuzosupporta kodwa ke engicabanga ukuthi bebefuna ukubona kakhulu kakhulu ngomdala uSikhosana. So ngicabanga ukuthi ukungena kwaSikhosana esitejini kuye kwahlokomisa inkundla kakhulu. Kwajikela izimali wabuthi uSikhosana wagcwalisa izikhwama lakhona usuthi umdala ntintintinti ngamarandi ezinjini urayi uyahamba ekhaya obamtembu afike abobotheke naye kube kuhle. Umuntu wasejah
ukubuyela ekhaya ngesikhosana thina anti vele sijwayele ukuba dinji kodwa ke hayi movikele ivayo sesiqedile umsebenzi hayi ziyobotshwa sibuyele komrebhiti
ezweni lenkaba
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.